abantu bayabaya bayatholakala ukuthi isikhathi esiningi umuntu angakholi ukuthi uzabhubha uzakufa. Athe manje umgazi laye angathembi ukuthi uzakufa, so kungenzeka ukuthi ibili ngabe ingikho. Oho, ngenza ukuthi ibili ngabe ikhona bona babejhiwe yona amaloya labo ezekhetha maybe sekhona vele labanye bemule bomgaba ukuthi ifihliwile. So okwamanje singesilukwazi isimo ukuthi uhamba njani, but kwandile kwesinye isikhathi ukuthi lo ufanele ethole something kufanele komuntu xa engasakuphiwanga sebefihliwile. Bengafihliwile kutho ukuthi surviving spouse bengizothika i-matrimonial home labantwana. So iqiniso lingaba nzima ukuthi belazi.
Emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle?
Umhlangano wokuqala aluhambe kule wili, iwili yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngoba leza thungamela ekwabeni kwempahla yakhe. So nxa kungela wili kuba le meeting yokuqala, i-edict meeting, okubizwa khona izihlobo lama-creditors or abale-interest kwi-state ukuthi kwa-appointiwe u-executor ozoncedisana nomaster kudinga impahla ezingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lowubhadala isikweleti. So umhlanu oqala kuthiwa i-edict nesintu sezindebeni wawusenzakala after umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi isihlobo zazike zihlangane kwabiye impahla yakhe. Kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besanda kuqeda umngcwabo bahlangana konke njengemuli bekhetha umuntu ezasala ethungamele imuli kubhadala lesikweledi elandelela lesikweledi.
Abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwalo le-interest estate bavunyele bebuye bezokhethi kakhulu ukuthi ngumali ozaba ngu-executor. And izikhathi eziningi okuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana mba unkosikazi bakwanisa ukudeliselana sibekhethi befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi emanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor nguwele power namandla oku-control i-state bebhadala abantu ekhontrola imali le namanje amathuba angatholakala. And as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufike lanamhla i-state ekasolomon mjuro lokhu ingakafinalize ekazobhi lokhu ingakafinalize ma-state abantu baningi vele ikakhulu abantu bamnyama ahlupha ufinalize because i-executor u-master's office very corrupt babetshontsha impahla befihle impahla namagqwetha ezinkathi abetshontsha impahla efihle namawili.
Njengoba ingekho iwili lapha Dube omele athole ilifa ngubani? Ngunkosikazi kamgabe labantwana kuphela kumbe umdeni wonke labaphandle?
Anqongela wili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kamgabe ngezathola indlu ozohlala kiyo uthiwa ngesitshe matrimonial home 10 million yalash can get up to about 5 million years or more. So the biggest beneficiary umuntu ozabhenefita kakhulu ngokuthi ungabile wili unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe ama-birth certificate abangaphandle labo abantwana lezinye isihlobo labafowabo labanabobaba asezithole lutho. Ikanti mepinxe ewili nxa ebhalile wili kwakungenzeka ukuthi babe bafakile kuwili.
Ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe nomgabe kungela kulwisana?
I think kubona kuzaliwa ingxabano esiyabona ngesikhathi somngcwaba nje ne-DSD yayiveza abantu kubona kuzabaliwa uhlupho olukhulu ngoba kule bantu abanye bazabe be-entitled isihlobo abanye basebenzela imali yane engakabi engingathatha unkosikazi wakhathesi nabanye abantwana bangaphandle izisebenzi lazazichashile direct lazo zile-claim kuyi-state.